umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tswangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lomnumzana Elias Mzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba kuveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTswangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokho kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabaseli bakaTswangirai, uMzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTswangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana okusebandleni lakhe, njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTswangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgaqo. uTswangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty eMDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khathesi sizwa kuthiwa oKhube labomdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC, kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTswangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandlaleli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC libandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tswangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu uAshley Funye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya kabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kanumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo, ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayishuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayisuthi kuphakanyiswa uNelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele, ngoba it kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth akade engakhangeleli wenza into zepolitika, but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sesihambele sihambe phambili.
Ingxenye yabasakhula ye-MDCT ikhulume namhlanje imelwa umgcinisihlalo wayo umnumzana Epson Chitsiba, ixwayisa uMakhube loMdzuri bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. uMdzuri nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC umnumzana Tswangirai engekho, uChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance, kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTswangirai. Ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhishwa kukaMdzuri lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTswangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. uChamisa wenelise iminyaka engamashumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomngangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimgibson Bebe.